amapolisa ke kukhanya engani lapha ke ethuselwa izano, angithandi ukuthi ngithi basebenza lezano, bethuselwa izano ngoba izano itshela amapolisa ukuthi yiwo ababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengasebenzanga intando yezano baza kwexothwa imisebenzi. So ngaleso sizathu ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezano PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama supporters akhe njengomkhokheli wangikhona ngesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze udlakela, ngokuqala lokho. Okwesibili, siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu, uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa nguEmmerson Mnangagwa. UEmmerson Mnangagwa again is liable neparty yakhe lohulumende wakhe. Okwesithathu, intungamini, kuthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka. Lo nyaka kabalibonanga abantu bezano, 2023 bazawuvalelisa umbuso. Sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bethathe ngaphansi kwamakhwapha ezano besona bazavikelwa ngubani, ngoba isindebele sithi icala kaliboni.
AbeZANU PF baba Bebhe kanye lamapholisa bathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo, yini elichise imizi yabantu beZANU PF labulala lezimoto?
Lokho mina kangibaleka ngakuvuma, ngoba iZANU ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguyo owazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC betshisa leyo bani, ngokuqala lokho. Okwesibili, iZANU siyazi iyaxabana, siyabezwa bayakhuluma la kuma-audio lapha ukuthi kabazwani. Sangani mhlawumbe enxenye yi-factionalism yeZANU ehambe yatshisa besenzela ukuthi babe nehawu lokwenza udlakela lolu abalwenzayo, bese besenza udlakela bevala ngakho khonokho. Siyakwazi i-history iyasitshela la kudala ukuthi abantu beZANU babehamba bayeprint ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi athi kusesele MDC, bahambe bayebona bese besithi bona yi-MDC. Konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC otshise indlu yomuntu weZANU, kodwa bazitshisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela.